Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lwakho lolu and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzini esikolo se-George Slundika High e-primary. Ngiqale nge-primary ngoba isikhathi esiningi sasijayele ukuvakatshela i-secondary. Secondary yiyovulwa kuqala kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayele ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakatshele abe-primary kuqala siyexoxa labo, siye babona labantwana, ababalisi kunye labantwana, konke lo mphathi. So ngakho ke te siyakhuluma ngale bevele sesiqoqile lokho besikuxoxa, kukuxoxa uqoqela abantwana izipho esiziphiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade lilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona ngale besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhwabithela ngezinjani. So sasesidinga sacela ama-pencil cases, lama-notebook, lezinto zokudrawa ezabantwana eze-art. So yikho sasicele ngalelo langa. And then plus lelokuzeni le-equipment ye-sports ebebhola.
Singathi bakuthakazele kanganani konke lokho.
Kunye lelokuzeni lempompi zakhona zokupompile okuzeni amabhora. So bakuqhwabithela kakhulu.
Ye, nxa sisikhangela njalo uthi uyahamba futhi khonapho-ke ku-secondary school, kuyini elakwenza khona ngale?
Hayi, e-secondary school sayenza khonokho sasivele sijayele ukukwenza ngemihla imihla ngemihla. Ikuthi besokulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal, so i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontact lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besithole ngapho. So khona ngale lakho sasifele sijayele ukuthi sihambe siye kunika ama-prizes nxa kuyikuthi khona basibusile i-prize giving day. So sasihambele lakho khonokho kufana nalokho esahamba lakho kulokhu zeni ku-primary and sahinda sa laphansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo konke nje.
Singathi-ke nxa sikhangela khonokho likwenzayo libona ngizane kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi?
Kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yakoSlundika vele sikhangele khonokho ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo. So ngakho ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sakuthola esikolweni kungathi abalosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba lalo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sports. So ngakho ke yikho abasitshela ngakho plus lezinye izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona nabephile khona lesikolweni kabalazo i-boarding school i-secondary. Ngakho ke kulezinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjenge ukudla, lima lokwe-sports, lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho.
Singaphosa amazwi akho okugcina khonapho baba Slundi.
Ma kule nhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikolo ezinjengase-George Slundika lesa e-JZ Moyo. Izikolo lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kokuphenduka kwama-refugees bevele eZambia. So ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe beqhwabitheke ukuthi khona bengazithola. Ngakho-ke nxa kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe nabantu abantu bafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje. Inamba yami ngu-country code 9665309309.